eqinisweni indaba ama by elections abantu bebeyikhangelele vele emuva le bebehlala abantu bekhonona ukuthi ngobunengi sebathathelwa esingathina ngababavelayo ama irrelevant abama representatives ngenxa yokuthi bevubele monarchy yenza ama records ayenzakala abantu bese bengaselayo abantu ababamelayo so ke abantu bebevele bemele lelo suku yebo kambe kungaba le ngxaki ze covid landlani kodwa ke abantu ngibona ukuthi kube la ama by election bayakuthakazelela ngesizathu sokuthi sebethole ithuba lokubana bazikhethele abantu kufanele babamele ababafunayo hatshi abantu laba babamele ngenxa yokuthi sebevala isikhala esavulekayo so abantu bazimisele i-by election bekhona.
Siyabonga Mnumzana Nkomo, njengengcwethi ecubula izombusazwe ubona ilizwe lifanele yini ukuthi liqhube ezokhetho?
Ya, ngombono wami ngibona zani ngivumelana lobaba uSpindi. Ukhetho lwama-by elections lalumele libe khona last year kusese lesikhathi kwanxa sikhayele khathesi sokusika umnyaka owodwa nje ubana sibe lokhetho njalo. So bona zani khathesi osokunzima isikhathi sangkhona kodwa bona zani kule nkangelelo kakhulu ku-ruling party ukuthi bekhangele ukuthi abantu lokhu basupport okungakanani nazani isizathu sokuthi befake ama-by elections kodwa aqakathekile sibili. Mina ngikhona nanje ngokuphuza kwangikhona ukuthi kebeseke abantu laba bazaseva nje less than a year, one year and a few months bese bephuma futhi. Kodwa kuqakathekile ukubona abantu bebe labantu ababameleyo vele ephalamende laku council. Ngikhala nje ngendaba yesikhathi ukuthi kuphuzwe kakhulu.
Mnumzana Sibindi, kungaba le ngxaki yini sikhangela ukuthi isikhathi se-COVID-19 njalo abanye ababhaliselanga ukuvota?
Uhlupho lolo siyalulandzelela olabantu abangatholanga ithuba lokubana bangene emabhukwini esithi nayi voters roll ngesizathu sokuthi abanye lingananzelela osokufanele kade sibavote babe lohlupho lezithupha and kade singakhangela ama-office ezithupha ngale alohlupho lokuthi kwesikhathi uyafika uzawuthi imitshini ifile bathathe nje abantu abangu-40 ngelanga. So ke idwende zokuthi abantu abafuna izithupha baningi kunjalo ukuthi ukuthi sila abantu abathile abazehluleka ukubana bangene ekhethweni ngenxa yalokho. Kodwa-ke wele okuphazamiseka ngibona ungathi thina i-COVID layo sikhalela abantu bakwemukele baziphathe ngendlela fanele baziphathe ngayo ama-protocols ala i-COVID ukwenzela ukuthi ngasiya ku-election lanxa kule ngxaki ye-COVID singanekani i-COVID kodwa impilo ingani iqhubeke siya phambili. So ngokunjalo sibona ungathi hhayi i-election kufanele iqhubeke but njalo ngivumela lo Nkomo futhi futhi into engxenye i-by election le kulo khonana yokuthi yaphuza kodwa silethwa kathesi ngivumela la ukuthi phosoke zilethwe kathesi izantini siyayazi ngabona ifuna ukudima ukuthi kambe isupport yensalayo yini kwangona kwenza la referendum bona laba kwenza kathesi ukuthi bake babona kambe siyisimo bani kwenza ukuthi bake kuya ku-2023 sebelo mbono ukuthi wokumiso so sesingenza kanti kwangona kwenza i-referendum bona ngathi yinjongo yokuthi why belethela ama-election ngalesi sikhathi okusebenzi i-1 year kodwa ama-election acathe kuhlabe khona.
Ingqobe yisikuwe Mnumzana Nkomo, siyabona abezombusazwe bathi amathuba okukhankasa awafanani.
Hayi lokhu sokwakhulunywa nje iminyaka le eminingi siyadlula nxa sikhangela ukhetho luka-2018 ukhetho luka-2013 ukhetho mbinketho ezimbili sika-2008 siya ku-2005-2000 kubana ama-political parties ezombusazwe ezombangazwe ezikopposition sikhala ngokuthi bona abaphiwa ithuba kubana bekhankase kuhle abaphiwa ithuba nxa sikhangela kumidiya lapho ukuthi abaphiwa ithuba kubana labo besakazwe ku-state media kwe-ZBC emaradiweni and so forth njalo bayakhala lokuthi abatholi ithuba njabo lokukhankasa nxa sikhangela indaba zama khathe sikule COVID nje kunzima ukuthi bekhankase kodwa i-ruling party yona iyabile ikati lama primary elections last week kade bevunyela ukuthi bekhankase bebaningi in the hundreds bezinkulungwane so into yakudala nje emelinge noma election reforms ukubana zonke inhlanganiso zombusazwe bezombangazwe kumele zinikwe amathuba afananayo ukubana zikhankase nanxa sikhangela kwezomsakazo ikakhulu ezomsakazo zikahulumende kuqakathekile i-constitution njalo yakhuluma khona lokho kubana wonke amaphathi abe lamathuba afananayo. So kuliqiniso khona lokhu kubana inhlanganiso zombusazwe azilamathuba afananayo. Sikhuluma nje nxa kudutshula umbhobho ukuthi andibegijima abanye vele sebeqalisile ukugijima abanye sebezaqeda abanye vele abalazicathulo zankhona zokugijima.
Sibona kusiba lokuthula yini kulolu khetho?
Hayi udlame amboni mbona zani kuzasebenza njena khona lokho kwezimali ukuthenga abantu ngokudla nendlela ezijiyeneyo kwathi udlame sibili kwakhathesi angiboni ngoba leyo ruling party la izama ukubona ukuthi abantu bayisekela okungakanani isiza kusebenzisa lokho ngophetho lwa next day so kwakhathesi amboni ukuza kwalo dlame kodwa ukusetshenzwa kwezimali lani lani ngibona kungasebenza sibili kwakhathesi sokuqalile vele khona lo.
Yes, siyabonga. Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Sibini.
Esingakutsho ukuthi ke siyacela kithi njengabahlali njengezakhamizi yabahlali bezimbabwe ukuthi nxa singena kule indaba by-election sicela abantu bazibambe kube lokuthula singacatshaniswa ngamavoti ngoba sizadingana ngemva kwamavoti asibeni ngabantu abaphucukileyo sivume ukuthi lo ozanqoba unqobile lo laye okwehlile uzazama kwisikhathi esilandelayo bese sicala kuma-political parties ukuthi abafundise abasekeli babo ukuthi bangabili ungabili omsindo kungabe lo dlame abantu nxa bekhankasa bakhankase ngokuthula ngoba ilizwe lonke lingelethu kungabe lokulimala kwempahla kungabi lokulinyazwa kwabantu lokufa kwabantu leso yisicelo esisilethayo kuma-political parties.